Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ebicubungula udlakela olwenzakala eHarare ithi izaqhubeza iripoti le kumongameli Mnangagwa kusasa, abanye besithi iphangise kakhulu.
Umongameli siyamqhubela kusasa njengekhomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikhomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlabezulu uzakwazisa nini, njengoba wazele wathembisa ukuthi ngasoze enze lokho okusenza amakhomishini akudala okokuthi ayihlangethula ingwalo bese zifakwa ekhabothini.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sekufike kusibanga esibi.
Uminister wezemali ukhulumile uProfessor Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala ama-supplier okuzayenza ukuthi la ma-supplier aphuzile ukurelease isiwele ukuthi ibe khona kumarket yandle. So kushoda iyashoda vele isiwele.
Amapholisa ancitsha imvumo omunye ozithi inkosi yamaNdebele uMnumzana Stanley Raphael Khumalo. Lamhla iStudio 7 ilomhlangano kobulawayo lapho kuxoxisana khona ngodaba lombuso wezabelo owe-devolution. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ikhomishini yekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ebidingisisa ngokwenzakala mhla ka-1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isigqibile lolu hlelo njalo isidindisile izingwalo ezimomethe okwatholakala kulolu cwaningo eziza kwethulela umongameli Mnangagwa kusasa. Isikhulumeli salikhomishini umnumzana John Masuku uthi isifinqo salolu gwalo isamari isinikezwe umongameli Mnangagwa izolo, kodwa ingwalo ezigcweleyo ziqoqwa namuhla. Lanxa ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo, yona ithethe ezimbili lengxenye kuphela. Ukuphume ubufakazi obuchiyeneyo phambi kwalo ikhomishini ebone iziphathamandla zikahulumende kanye lezamabandla achiyeneyo zisethesana umlando ngokuthi onguye owabangela udlakela njalo wabulala abantu mbani. Kwadutshulwa abayisithupha, kwalimala abambalwa, kutshengiselwa kusolwa indlela impumela yokhetho eyayisethulwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Asizweni ingxoxo lomnumzana Masuku ngokugcweleyo.
Isiqephu salolu gwalo sethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadinda bakahulumende, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlabezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli, ngoba likhomishini yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo lokhu ekutholayo. Abese sitsho ukuthi ikhomishini leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo.
Iningi lithi ikhomishini iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo.
Angasikhuluma ngesikhathi ababesitholile sokusele nje amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka 19 uDisemba uqalisa kusasa. Ikomiti ibisebenza ebusuku lemini nakwezinye isuku lapho bekungahlanganwa khona, bona bebesebenza kuze kuye kusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhloliso wezamanitsheni uyabe ungowamahola amabili kodwa awuqede ngihola elilodwa lengxenye apase.
Abafakazi bokugcina-ke ikhomishini itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa.
Ye, ikutholile abafakazi abaningi yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. Ikhomishini ikulalela konke lokhu kodwa idinga umcijo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuchiyene kakhulu?
Bazingitshi emisebenzini yonale ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kwinhlangothi ezijiyeneyo kanye lezinisebenzi ezingaziwayo abasebenza nazo kodwa ezizihitshi ekuloveni ingwalo ezinje. Ngakho ke lokudilisisa khona ukuyabuza labo attorney general ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso, konke lokhu yibunethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluzakwemukelwa ngamahlabezulu wonke. Nanxa beza hlasela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo bakubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule. Yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikomishini, nguye osozakhetha ukuthi amahlabezulu uzawazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi nasoze enze lokho okusenziwa amakomishini akudala okokuthi ayisangethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Lo mnumzana John Masuku isikhulumeli sekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kubuya kusiba kubi elizweni njalo emadolobheni achiyeneyo agoqela eHarare lakwaBulawayo. Kutshone kulendwendwe zemota emagalajini namuhla. Lokho kuza ngesikhathi intengo yamafutha ikhangelelwe ukukhuphuka ngemali ephakathi kwe 60 cents le 7 cents kusasa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngaleli nyathelo kunsukwana ezedluleyo esithi amafutha ezimota achiphe kakhulu eZimbabwe nxa kuqathaniswa la kwamanye amazwe. Ingcwethi kwezenotho zithi ukuqansa kwintengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi intengo yempahla zonke layo ikhuphuke elizweni, okuzabangela njalo bunzima ebantwini abavele besidla imbuya ngoluthi. Eyinye yengcwethi lezi umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi ukusilela kwamafutha lo kukhwela kwentengo yawo kuza ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho amafutha adingakala khona kakhulu.
Umumo wamafutha lapha amagaraji kukhanya kulama-queue kukhanya ngani bamamafuel bebenakho ukuthi bebezitshela ukuthi abasozithengise le fuel abalayo bazakuba lakho ukuthi beyithengise isikhwelile. Ngoba bakhumbula ukuthi midnight namuhla ifuel izakhwela I think nge-6 cents idiesel 7 cents ifuel. So laba I think bebefuna ukucapitalize labo ngefuel okuhulumane abalayo ukuthi benze imali.
Okwamanje ipetrol ibiza malini njalo nxa isikhwelile iyabingaphi?
Kathesi amagaraji amaningi athengisa $43, $43, $44 between $42 and $44. So sikhangela lisiya ku-$50 lo-$50 between $50 lo-$54 yikwabi sikhweli siya khona.
Idizili yona-ke?
Idizili yake yaku-$43 ngalo lithi $40 to $43 from $34.
Ubona ngani kusasa lapho eyabe isikhwele khona singabona yini sitholakala emagarajini? Alubana kuyikuthi imbangela emqoka bekuyikuthi abamagalaji bayigcinile bemelele ukukhwela kwentengo?
Ungakhangelisisa ayisikho konokuthi kumqoka ukuthi bebeyigcinele ukukhwela intengo. Inhluthwana abalayo so la bebezama ukuthi benze imali ngencinjane ungaqala kubhizinesi ukuthi i-7 cents ne-6 cents liyana babezayenza for free ngoba bona basebenzisa all stock ukuyithola bengawoti nge-price entsha. So ukhangelela ukuthi umuntu wegaraji ayabe khangelela ukuthi ayenza engcosana naleyo engamdonsa yekhathana kodwa ifuel yashoda njengoba uthini ngaphambilini ukuthi uminister wezemali ukhulumile uprofessor Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala ama-supplier okuzayenza ukuthi la ama-supplier aphuzile ukureleasa ifuel ukuthi ibe khona kumarket yande. So ushoda iyashoda vele ifuel kodwa singakwazi ukuthi phela ukwenza khona ukushoda kwenza ukuthi abantu besingesithiwa iwater. So ukuthi kunormalize kuzathatha isikhathi njengakhona kana bezokwenzakela futhi abantu bezibe ne-confidence ukuthi ifuel isikwanile kuzayenza ukuthi ihulumente esenze imali eningi kakhulu nxa ethenga ifuel ngoba kwenza itani ukuthi engazingelayo ejelisa sizayithola kodwa nxa ukhangile vele kuzahlupha ngoba yekhefini le-Christmas futhi akuba ne-demand ekulu kwindaba zefuel ngoba bantu balakuhamba emakhefini kuma-holiday lapho emakhaya labaya endaweni zokuzithokoza. Kodwa singakhangelanga njalo khonapho ukukhwela kwefuel lokho kwenzakalayo kuthi kubana yonke into nje izavuka ikhwelile ngoba ifuel ingena kuyo yonke into ethengiswayo.
Ubona kusiba nganeno mpela sesikuliphi izinga?
Kuzathatha isikhathi sizinto zilungele ngoba ufuze ukuna nginanzelela ukubana into eyenza kushote amafutha lokhu yikubana kushota nangowayo le engaphandle kwelizwe yameli eyethenga amafutha. So ngananzela le ukuthi zithola kanti kuyavuzela athi sele zinto esizithengisayo phandle kwamanye amazwe kwenzela ukubana siyitholele imali i-foreign currency. Njengalokhu sinje thina singumkhonomi odlayo kakhulu ongasebenziyo uletha izinto zaphandle esithi ku-exporter. So kuzathatha isikhathi eside into zonke lezo ezifuna i-currency, i-foreign currency ku-stabilize. So I think ukuthi kungavuka sokulungile kusasa or phambi kwakusasa kuzathatha isikhathi.
Lo ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa akobulawayo abikwa ethe awasoze aphe imvumo abesigodlo senye yenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuthi yenze umcimbi enkundleni ye-White City Stadium ngeviki ezayo. Amapolisa aphe izizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi ubukhosi abukho kusisekelo sombuso welizwe, lo mkhuhlane we-cholera, lezinye izizathu. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Khumalo, umnumzana Greta Vudloza Sibanda.
Impela ube kumele ukuthi sibe lo mcimbi owenkosi mhla ka 8 December nge weekend ezayo. Ikho ke salandela lo mthetho weZimbabwe ukuthi sazise amapolisa ukuthi khona sizabe sivuthene ngesabatha leyanelandelayo kungumcimbi wenkosi okugqokisa inkosi izembatho zayo. Ikho ke amapolisa asethe khona wona hayi akungeke kuphumelele lokho. Babeka izizathu zabo emveni kokubana sihlangene kubuye abantu abavela kwa-DA, kwabuya abantu kade bebathi bona izakhamizi engingabathi mina abamele izakhamizi ama-residents. Kwabuya wonke ama-security agents ayekhona emhlanganweni lowo. Labe kansili kobulawayo ngikho ke bathi bona hayi kungaba nzima kakhulu ukuthi khona umhlangano wethu lo uphumelele ngezizathu abazibekileyo abathi bona bona e-White City Stadium laphana kwaba lo msindo njengobana labona umongameli kwaba le bhombe laba khona kwaphosa kwalimala abantu. Ngikho ke bathi ngesizathu esinjengaleso kukhanya kuba nzima ukuthi khona basivumele ukuthi khona siyenzele umhlangano. Esinye isizathu abasibekileyo ngesokuthi njengobana kathi sisiya kukhisimusi sivala lezikolo, amapolisa azabe nomsebenzi omnene kakhulu. Bazobeka esinye isizathu esokuthi khona le nto eliyenzayo manje njengoba ningekho esisekeleni sombuso welizwe kuba nzima ke ukuthi khona bathi le into iqhubekele phambi.
Kahle kahle injongo yomhlangano le ubungowani?
Injongo enkulu eyalo umbuthano uwe okwakuqala kube kuyikuthi inkosi ilezembatho zayo phakade kumele ukuthi khona izigqokiswe. Ngithemba ungakhumbula la ukuthi laba amajeji labo bagqokisana izembatho zabo. Kanti ke lakithi ngapha emasikweni lakho futhi sithi nxa ugqoka izembatho zethu kuba lo mcimbi abantu bajabule. Pho ke lo umcimbi ubuyiwona wokugqokisa inkosi yethu umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ukuthi simgqokise thina njengabantu, simamukela thina njengabantu.
Lo ngumnumzana Greta Vudloza Sibanda, isikhulumeli somunye wenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Namhla iStudio 7 ilomhlangano kobulawayo lapho okuxoxisana khona ngodaba lombuso wezabelo ole devolution. Silentathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu osemhlanganweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Yebo kwenzakalani namhla ngokobulawayo khona ngapho?
Namhlanje ubulawayo ebethe gwaqa e-Rainbow Hotel lapho okube nabahlali bakobulawayo abadlula phose ikhulu abahlafune udaba lokuvuselelwa kwamankampani akobulawayo kanye lombuso wezabelo. Abantu bathi umbuso wezabelo bawulindele ngamehlo abomvu, njalo lokuvulwa kwamankampani akobulawayo lakho bakulindele ngamehlo abomvu njengokuba kwathenjiswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho. Okusuka kukhathaze abantu yikuba umbuso wezabelo lo uzasebenza kanjani, kodwa omunye wenkokheli ezisedalele ephalamende zitshele uZulu ukuba uhulumende ngaphansi komphathintambo obona ngezemithetho yelizwe sebeqalile ukuba bahlole bahlale phansi babhale mayelana nalo umthetho ozahola i-devolution of power uthi ususiza ebantwini bekhulumisane loZulu, kodwa uZulu uthi hatshi yena wakuvele wakhuluma kubhalwa isisekelo sombuso ukuba ufunani akulandelwe khonoko.
Ye, kodwa abantu bakwamukele njani konke lokho bekukhulunywa, bazwakalebe kubanceda yini?
Abantu kukhanya kuyabanceda, njalo bathi ngabe kuyenzeka, ngabe kuvele sokuqaliwe ukuba isigaba lesigaba sonke seZimbabwe sihlale phansi sitsho ukuba sona sifuna ukuthi sizibuse kanjani, hathi ukuba kusukele kuhulumende, ngoba kungasukela kuhulumende nguye osezabe baphawulela ukuba ufuna abuse njani, kukanti umbuso wezabelo kumele usukele phansi usiya phezulu. Bekhonona njalo lezimali lezi ezisuka ezabelweni zisiya uhulumende, bethi uma seziphenduka ziphenduka seziyimali encane evele ingathuthukisi ngitsho isigaba.
Ye, okokugcina uthebe kule nkokheli zedalela ephalamende enye ke yakhuluma, yiziphi njalo ezinye iziphathamandla ebezikhona? Njalo kuyini ezikukhulumile?
Watson, lo msekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubaba uKhambarami, lesikhulumeli sebandla lezaphu uIphithile Maphosa, le ngithi yezomnotho esebenza eNAS uNqobizi Dadube.
Ye, konke abakukhulumileyo kuyini okumqoka ongathi bakukhulumile njalo ongakukhulumanga kuqala?
Engakukhulumanga kuqala abathe ukumqoka kakhulu yikuba i-devolution of power kumele icace, hathi ukuthi uhulumende yena ayikhokhele, ngoba uhulumende engayikhokhela izakwenza ukuba isigodlo seHarare siqhubeke silokhe sinotha ukudlula ezinye izigaba. Bakhuluma kakhulu ngelupane esike sahamba khona sakuba lomhlangano ukuba uhulumende uthi ilupane lidolobho, kodwa okuselupane kuzwisa usizi, akula migwaqo, akula zibhedlela, amahofisi lawa wacaci, izakhamizi zakhona lezibhekane nodubo lwamanzi lamagesi. Okusuka kuphazamise uZulu ukuthi uhulumende uzathi ukhuluma nge-devolution of power kanjani, uzabela kanjani lezo zigaba ezivele zisazakala ukuba ziphansi kakhulu. Ngabe mhlawumbe nxa sokuyikuthi kwabiwa imali lezo zigaba ezingathuthukanga ezisobala phambi kwamehlo kaZulu ziphiwe imali ethe thuthu ingafanani lalenye ephiwa ezinye izigaba?
Yebo ke, siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Lo ke yintathe izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ke esixoxela ngomhlangano kobulawayo lapho obekukhulunyiswana ngodaba lombuso wezabelo i-devolution lokunye. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamuhla ngo 8 kusiya ku 9 ntambama. Lamhlanje siyabe sihlaziya umumo oselizweni, ikakhulu ukusilela kwamafutha ezimota. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia zithi uMongameli Putin uza kuba lomhlangano wemzuzo emlutshwana ngasese womhlangano we-G20 wenzelwa kwele Argentina. Ngemva kweminyaka eminingi bephila bengelamaphepha, iziphepheli zeSenegal ezihlala kwele Guinea-Bissau sezize zaphiwa izithupha. Abanye bale minyaka elithumi behlala kulelo lizwe ngemva kokubaleka kwele Senegal esigabeni se-Casamance. Izifuyo zezakhamizi zesigabeni seMandebeleni seziqalile ukucuba njalo zibhekane lendlala kulandela ukuphuza kokuqala kokuna kwezulu lanxa nje abalimi sebethole inhlanyelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekhonale eLupane.
Isakhamuzi seLupane njalo engukhansila wemachiya kuward 15 eLupane, umnumzana June Mpofu uthi sebephiwe inhlanyelo njalo bafundiswa ngokulima ngamanzi ezulu loba emalutshwane.
Ya kathesi ke njengabantu abasebekhangelela ukuthi balime izulu seliqalile bakhona asebamukelisiwe okulimisa bencedwa zinhlanganiso ezisincedayo ezinjengabo Litsi obo World Vision, bathi nxa bebuya bengena ezigabeni ezabelweni sihamba silabo bayasixhasa bencedisa izakhamizi ngokuzihlomisa ngokomoya omkhathi ukuthi umoya omkhathi lo khona ukhangelela ukuthi siza kuba lezulu elilutshwane. Ngokunjalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi balime izilimo ezinjengabonyawuthi, amabele okungadinga amanzi amaningi ukuthi lanxa izulu lingaba lilutshwane kodwa bakwanise ukuthi bavune.
Umlimi wenkomo umnumzana Matthew Sivanda uthi inkomo seziqalile ukucuba ikakhulu ezimithiyo zisindwa ngamathole njalo lokudla kwezifuyo okuthengiswayo sekudula.
Ezifuyeni kumi ngesimo esibi kakhulu, izakhamizi konke nje lama-farmers sebephelelwe izifuyo. Izifuyo ziyacuba, izulu liphuzile ukuna, lokhe lingakani izulu lakathesi endaweni eziningi, lokhe nje lihamba lisina qaqa. Kodwa okukhona ukuthi inkomo zabantu sezicubile ngobuningi, ikakhulu ezimithiyo ziyasindwa ngamathole bese zicuba zihluleke ukuvuka. And amafamazi konke labantu nje icommunity kayila mali yokuthi yena elise ukuthi kuthenga istock feed. Istock feed sikhwele enye indlela esabekayo.
Umnumzana Mqhelisi Sibanda osuka eLupanda eLupane uthi izulu belingakaqalisi kodwa inhlanyelo sebeyitholisiwe loba nje abantu sebelima inhlanyelo zemakhaya.
Izulu belingakaqalisi like lafefeza nje kodwa ke okwenhlanyelo yebo kambe abantu balawa ma 10 kgs ona la abahola abanye nabanye. Then okwenzakalayo ukuthi vele abantu abaningi sebezilimele inhlanyelo zemakhaya nalezi lanxa zingathengiswa kakhulu e-GNP kodwa kutsho ukuthi sebesenza nje ukuthi benze ukwenza ukujinsa i-butter trade ngawo lawa mabele.
Unkosazana Gillette Sivanda isakhamuzi seShabula uthi inhlanyelo itholwe ngabanye yena kayitholanga.
Hayi, kuthole abancane abalutshwane abaningi abatholanga.
Umnumzana Gcelani Ncube uthi inhlanyelo ifikile kwabanye loba nje izulu seliphuzile ngoba ngalesi sikhathi bayabe sebelimile.
Kanti sizulu lenhlanyelo etisikwe zindawo inhlanyelo ifikile yena leyiholiswa abantu kodwa izulu alikani kahle masinyeni okutshengisa ukuthi lo nyaka liphuziwe emnyakeni kanxa utshalisi sikhathi nje sesiqalisile ukulima.
Unkosikazi Grace Ngwenya uthi abangafaki inhlanyelo phansi njalo lenhlanyelo kazange ayithole.
Hayi, kukhanya kulobuhlungu sibili ngoba kasikaqasile lokufaka inhlanyelo phansi njalo lenhlanyelo kasizitholanga.
Ababona ngezomumo womkhathi sebethembise ukuba izulu liza kuna ngemfanelo loba nje ezinye indawo seliqalile. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday yintathelo zendaba yethu ezwachisa Sibanda uxoxa lomculi wengoma zamaskandi uMthabi Sigumbo owazakala ngokuthi nguGomane ekwele South Africa.
Akujwayelekanga ukuba labahlabeleli abaningi abadabuka eTsholotsho. Abantu abaningi bazi uMuyike ofanya naDube isikolo seJwane. Kulezi nsuku kulo zinja ziyamluma. Kukanti-ke namhlanje-ke sikhona ngale Tsholotsho lejakalalo esakhulayo okwamanje licathula lise-South Africa.
Obingelelayo uMthabisi Gumbo, umfana oqhamuka le neTsholotsho. Umfana nje okhule ngenhlonipho, okhulele usemakhaya, wafunda khona emakhaya. Ufana nenhlonipho enkulu kakhulu. Lapha emculweni ngibizwa ngelikaNgomane. Ukuthi iNgomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi iNgomane isithakazelo sethu. Isitemo leso.
Umculo kaNgomane yena-ke ulamadlala adese wakhiphile njalo wamenza wangena kulezi-ke ezomculo ngumuntu amthanda kakhulu.
Asemabili ama-albhamu elakuqala lalithi uchungechunga laliqukethe nje ingoma ezinani impela, ingoma ezilomlayezo ezakhayo. Wathi impela nje nawe uma ungazithola lona cha uyabhema ukhona. Enesibili lithi lona kufa senzeni na naniyabona nje umhlaba ngathi uyashabalala abantu bafana umdlala malanga. Umuntu wangithatha impela ngithi wangibeke emculweni ngathi ubaba, ngoba ngithe uma ngikhula bengilalela nje ingoma zikaBhekumuzi, ubaba bekathenga amakhasethi, hhayi ama-CD, bekungakafiki isikhathi sama-CD bekwamakhasethi, besilalela kakhulu nje amakhasethi kaBhekumuzi.
Tushelo, what's a Friday? Lombo mane. Yena ke uNgomane usebenza labanye abantu kuphela ekukhiphela umculo omnandi kangaka. Kodwa ke kunesikhalazo.
Uma CD wami ngisebenze nomi umfowethu akithi ngale Zimbabwe. Nguyeni impela nje ongisizayo kwezinye izinto. I-CD kaNgomane abantu balamukela kakhulu futhi bayalithanda impela. Ngendlela nje abasapota ngakhona. Basapota impela nje kuya ngokuthi kusuke kushode inkampani. Ngithi nje ukuqhashwa mhlawumbe nasemcimbini, nasemcimbini ekhokhelayo. Kuseseyimvela kancane. Mhlawumbe uma kungabuya nje kuqine lapho. Hayi ngingabona impela ubuhle bendlela abangamukela ngakho.
Bakulalele eTsholotsho, bakulalele eZimbabwe yonke jikelele, bakulalele ngasemzansi. WeNgomane ulelizwi bani ofuna ulinikeza abantu abakulalele ngalesi sikhathi?
Ubathandi bomculo kaNgomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi, nithi bafowethu aningapheli mandla ngokulalela umasikandi, liqhubeke njalo nesixhasa ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezi. Angikabi naso isponsa mhlawumbe, angikabi naye ino-manager kanje, into ezifana nalezo, into ezifana namankampani. Kusesenzima ukuthi ngifake ama-CD esitoro, ngoba kwezitoro ezinye babuza iy'ndaba zamankampani into ezifana nalezo. So kunzima ukuthi CD ulithole esitoro, i-CD isatholakala kuNgomane ley'nduna zakhe kusiyali.
UNgomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe.
Oh, noma nje ngithi angiyishiye mina inamba. Inamba yami ithiyona 0844 311 74. Ngitholakala lapho ke naku WhatsApp uyangithola, naku Facebook mhlawumbe uma ngabe odinga ama-CD kaNgomane, Ngomane Masikandi Music, uyakwazi ukungena kuleyo page mhlawumbe usithole lapho. Ngisibonga kakhulu impela kubafowethu bonke abathe basiza ngathi nangifinyelele i-voice yami la kulo msakazo lo.
Luhlelo lwabantu, uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi. Namhlanje kulolu hlelo waza Friday besilo Ngomane. Namhlanje kwanele bakwethu.
Sibonge u-Ezra Chester Spanda ubexoxa lomculi kaMasikandi uMthabisi Gumbo. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.